sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 31 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abantu ukuthi besebenze ngokuthembeka njalo benqabele inkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabelelo oludumo omgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo wathi uSibonisiwe Sithole weqembu le-IASA osanda ukubhubha wangcwatshwa namuhla. Sizalithulela ukuphathelane lomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokusilela kwamanzi edolobheni lakobulawayo.
Edolobheni lakobulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Kunjalo ke yakuthi ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi anxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona banemasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze isiphathamandla esibona ngogatsha lwamajele kuhulumende olweZimbabwe Prisons Correctional Services, uMnumzana Moses Chohovu, osanda ukukhethwa ukuthi aqhubeke ngenhlelo zentuthuko ezasungulwa uMnumzana Paradise Mondi osechiya lesi isikhundla. Umsakazo weZBC uthi uMongameli Mnangagwa ukhulumela amazwi entaba zinduna lapho agcizelele khona ukuthi eleZimbabwe kufanele lisebenze ngokuthembeka lenqabelele nkohlakalo. Umzimba kaMofi obengumhlabeleli olodumo umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ngemva kokutshaywa imota ubhodabhodiswe namuhla edolobheni lakobulawayo laduzane langakibo eluveve lapho akhulele khona ukuze abantu bemvalelise phambilini kokubekwa kwakhe kusasa emathuneni eLady Stanley Cemetery. Lokhu kuvezwe ngumnumzana Ezra Chisa Sibanda okukhomithi eqoqa okuphathelanela lolu daba. Kwakhiwe indawo emavinkilini eluveve lapho uMofi ayekwejisa khona, abahlabeleli bacula ngendlela yokumvalelisa. Kukhangelelwe ukuthi kube lenkonzo ebulawayo amphitheatre kusasa ngehola lesitshiyagalolunye ekuseni u-9 o'clock andubana ayingcwatshwa. Lokhu kwenzakala amapholisa esithi kulowesilisa ozinikele kubo othi nguye owayitshayela imota eyagxoba uCalvin njalo asadingisisa ngalolu daba. Umoyi uSibonisiwe Sithole weqembu le-IASA yena ubhubhe ngolwesine ungcwatshwe namuhla emathuneni e-Athlone kobulawayo. Munye ngamunye umhlabeleli utshiye umntwana oyedwa osakhulayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebehlaselwe ligciwane le-COVID-19 elizweni sebesedlula inkulungwane eziyisitshiyagalombili lamakhulu amathathu i-8,362 njalo inani lesebabulawa yilo mkhuhlane selokhu waqhamukayo bangamakhulu amabili lamachumi amane lambili i-242. Lokhu kulandela inani labantu abalichumi lantathu abatholakale behlaselwe yileli gcikwane kobulawayo eManicaland, eMashonaland Central kanye leMidlands. Umanyano wezinkonzo oweZimbabwe Christian Alliance uthi usuzaphathisa indawo lapho okulondolozwa khona abantu abasahlolwa igcikwane le-COVID-19 kobulawayo ezibalisa eLangeni, eThorngrove lakwezinye indawo kuleli dolobho ngemva kokuqhuba inhlelo ezifanayo emaphandleni. Inhlanganiso le isiphathisa indawo zama quarantine centers ezigabeni zeMathabeleland North, South kanye le Midlands njalo ithi yesabela ukuthi igcikwane leli lingamemetheka njalo ngoba abantu sebezinzile abasalandeli iziqondiso zokuvikela iCOVID-19 emaphandleni sebephathise ngempahla ezivalisa imbeda ewatshekayo ukudla imithi yokugeza izandla inhlelo zamanzi impahla zabesifazane zokusebenzisa nxa besemfuleni kanye lokwakha ama-solar panels e-Bite Bridge. Umqondisi walinhlanganiso umfundisi uSeni Sibanda uthi sebevumelene ukuthi beluleke abasebenza kulezi ndawo njalo besungule inhlelo zokuvikela abesifazana labantwana njengoba bethe gwaqa ndawonye labesilisa.
Kobulawayo sibonile ukuthi ama-cases ngathi seqansa sekhwele siyaphezulu. Lokhu ngabe kusenziwa ukuthi banenge abantu asebebuya bevelele eGoli. Ikanti lakho njalo abantu kathesi abaningi abasagqoka ama-mask. Bayahlangana abantu ezimoteni, bayahlangana kubo-Zupco, bayahlangana kuma-supermarket bengagqoka ama-mask. Ama-cases ethu sekhwela. Ngikhuluma kanje sesiqalisa njalo ibulala sizayisiza ukuthi sibancedise lapho abantu abagcinwe khona, abane baselangeni. Abanye njalo siyakwazi ukuthi abagulayo base-Thorn Grove nakwezinye izibhedlela. Ngakho sithina sithena hhayi sizabanika njalo iy'ngubo, sibanike ama-sanitizer, sibanike zonke izinto abazidingayo, ama-gloves lakho konke ukuze umsebenzi wabo ube lula. Into esifuqa ukuthi senze lokhu kathesi ikakhulu sigijima kanje kungenxa yokuthi sesinanzelele ukuthi igciwane leli ele-COVID-19 singathi sokusiba le-second wave. Sokusiba lebanga lesibili lapho seliqhubeka likhwela limemetheka lisiyaphambili. Njalo siyananzelela ukuthi ukuvula kwemingcele kwamabhoda kutsho ukuthi abantu abaningi sebezagcwala.
Indawo lezi zinjani isimo sazo?
Ngendlela abantu ababuya bevelele eSouth Africa kumbe eBotswana besuswa emngceleni yethu bengeniswa kuma-province kutsho ukuthi ama-quarantine center abelokhu egcwala abantu. Abanye njalo ngababuya bengayenzanga i-testing. Ikanti njalo sinanzelela ukuthi bona abasebenza khona pha ema-quarantine center omongikazi abantu abaklinayo labanye labo badinga kathesi i-psychosocial support ngenxa yokuthi kusebenza endaweni leyo ku-traumatic. Uyabe umuntu esebenza esesaba ukuthi namhla ngingavuka lami ngithole umkhuhlane. Enye into njalo esincedisana labo ukuthi omama labantwana ababekhona bengavikele kanjani ukwenzela ukuthi ngenxa siyakwazi kuyabe sokuhlangene abantu abayehlukeneyo baba bekhonapho. So besincedisana ngakhona oku ukuthi omama singabancedisa njani ukuthi bavikeleke.
Lo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ukusenjalo isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube, usichazisela ngendlela abahlali baleli dolobho abaziphethe ngayo ngesikhathi amanzi esilela.
Edolobheni lakoBulawayo yisiyaluyalu phansi phezulu, abantu bahluphekile. Ngokunjalo ke uyafica ukuthi bazidingela amanzi endaweni ezijiyeneyo, baye kuthi cwi ezifudlaneni lezi ezingabe zithwele amanzi lanxa engcolile. Abanye njalo bagwaqa khona mpana emasontweni la amanye asencedisa abantu ngamanzi. Kube sokusithi-ke kubo-Zupco abantu bathwala u-Zupco aza abe le standing. So ngezinye indlela sokuminyenwe, kuhlala kuminyene lapho abantu abakhona emabhasini, emthonjeni, lezibholaneni lezi ezinye ezishiyeniwo nje abantu abakhakizwa amanzi. So khona khana kwenza ukuthi vele i-COVID ngayiloku memetheka izamemetheka. Siphinde sikhangela futhi ukuthi le dolobheni phakathi abanxa bethengisa sebebuyele ezindaweni zabo, sokuminyene. Siphinde sikhangela ukuthi izikolo sezivuliwe, zivuliwe njalo izikolo kababalisi kabakho ezikolo. Okwenzakalayo ukuthi abantwana bazangena kuhle bethini ispace 1 meter apart babe sebesiya emaklasini. Ngenxa yokuthi emaklasini ababalisi abakho, abantwana sebesondelelana, sebezixoxela, sebebodwa phela. Anti kuko mhlawumbe kazele usile laphana ubuchakide buchelesile. So ngokunjalo-ke igciwane asoze liyekele ukumemetheka ngazo lezo zizathu.
Sesikhuluma ngalo lelo gciwane, abantu lokhu beqaphela yini izixwayiso zokuvikela ukumemetheka kwalo?
COVID-19 ilokhu ikhona. Sikhuluma nje koBulawayo amanani alokhu eqansa. Ungananzela abantu asebethe bangena ezibhedlela kumbe singathi bagciniwe lapho okugcinwa khona laba abantu abale COVID, inani lakhona liyaqansa. I-COVID isesekhona, njalo kathesi okwenzakalayo ukuthi abantu sebekhohliwe ngayo i-COVID ngenxa yokuthi kuyatshisa. Sifinde sikhangele inhlupho zamanzi lezi abantu abahlangana lazo koBulawayo. Abantu bayafika bethe cwi ezifuleni zona ezizabe zithe zaba lamanzi kumbe ezibhuraneni. Vele kamboni ukuthi abantu basakhumbula ukuthi kule nto okuthiwa yi-curfew ngoba lakhathi esingaphuma phandle nalapho endihlala khona abantu bathutha amanzi lezifudlaneni kuze kusi ngenxa yokuthi amanzi naye ngekho endlini akuhlaleki.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Ikhansili yaleli dolobho ithi isalungisisa udaba lwamanzi njalo ikhuthaza abantu ukuthi behlale behlanzekile ukwenzela ukwenqabela imikhuhlane efana lesihudo. Sokuvote izigidi ezigidi zabantu kukhetho lokudinga umongameli weMelika phambilini kwelanga elibekelwe lomsebenzi ngolwesibili oluzayo. Abancintisana kulolu khetho ngumongameli Donald Trump webandla lama-Republicans kanye lomnumzana Joe Biden welama-Democrats labanye. Abantu abanye bavota mathupha kuthi abanye bethumele incwadi njalo incwadi zithi kulokunye okuhle lokungakhwabithekiyo ngalolu hlelo. Ukubikwa amavoti edlula isigidi alakho okungemukelwa ngoba kulendlela okufanele amaphetshana okwenza lokhu agcwaliswe ngayo njalo afike ngesikhathi esithile. Umzekeliso walokhu ngumnumzana Tom Moore owe-Woodbridge, eVirginia, otshele umsakazo we-Voice of America ukuthi uthole incwadi emazisa ukuthi iphetshana lakhe avote ngalo belingagcwaliswanga kuhle ngoba engalisayinanga. Uthi ucabange ukuthi kungcono ayevota mathupha kulokuzama ukulungisa leli phepha okutsho ukuthi baningi abadibane lalolu hlupho. Ngakwelinye icele umongameli John Magufuli weTanzania usebuyele njalo esihlalweni ngemva kokunqoba abencintisana laye kukhetho umnumzana Tundu Lisso webandla eliphikisayo eleChadema Party ngamavoti amaningi kakhulu. Ulo wesifazana odinga umalumakhe ongabonakaliyo asizweni ukuthi ngubani.
Ibizo la uMakharadi Ndlovu iseFatima eLupane, eFatima Mission eLupane. Ngidinga umalume wami uthiwa ibizo lakhe nguAmos Sacha Ncube. Ngumuntu nje ongani igagwananga engqondweni. Wayehamba ngenyawo ulempabanga nje ulenwele zakhe ezingani zingamahlahla uselenyanga singambona. Siyacela ubani ongaba embonile enthinte kunamba ezithi 071 55 75 669. Lapho esimzela khona simzela ingani uthiwa ngani use cross date. Siya ngiyacela ongabe embonile engangithinta kunamba zenalezo. Yabo.
Yebo ke lingaphathisa labo abambonileyo njalo abafuna ukumbona ukuthi ubeke kanjani lisivakatshele kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlelwa mshweshwe.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Agritech luthi inkomo ezifika phose amakhulu amahlanu 500 ezansi eMathebeleland sezifile ngenxa yendlala njalo ingcwethi kwezokulima zithi utshani abumilanga ngoba izulu eline kulinyanga belililutshwana. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi kwezokulima kugatsha lwe-Agritech zithi inkomo seziqalile ukucuba endaweni ezithiyeneyo ezansi eMandebeleni ikakhulu eBeitbridge ngenxa yokuswelakala kwamadlelo kanye lamanzi. Umnumzana Zondani Mchemwa, ingcwethi kwezokufuywa kwenkomo ezansi yamandebeleni kugatsha lwe-Agritech, utshele umsakazi we-Studio 7 ukuthi sekufe inkomo ezingamakhulu amane lamajuma ezishiyagalombili lasikhombisa 487 lonyaka. Umnumzana Mchemwa uthi lanxa isimo singanene kula nyakenye abafuyi benkomo kumele bathenge isikuba ukuze zingafi njengoba utshani bungakahlumi endaweni eziningi. Umnumzana Gerald Chakalisa oyisakhamuzi eludumba eBeitbridge East uyakufakaza ukufa kwenkomo.
So le drought iminyaka emibili ilandelelana izifuyo ziyawa, ezinye ziyafa, abanye bazama ukulima ukudla ukuthi ukwazi ukufida izifuyo zabo ukuthi zenelise ukuphila ikakhulu inkomo imbuzi ziyakwanisa ukuphila but ikakhulu inkomo yokukule lenkinga enkulu kakhulu khona
uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende abambisane le nhlanganiso ezizimeleyo ukuze inkomo zingathabalali njengalokho okwenzakala nakenye
into ezingayicela kakhulu ukuthi kakuthi even uhulumende ngayikwanisa incedisana lama-NGO yakhathesa lama-NGO anika abantu utshani ukuzama ukusupplimenta ukudla kwezifuyo ngoba kungeke kwenza njalo utholakala uncedo from abakwanisayo nalawa ama-inganye zikahulumende nama-NGO kungaba le national disaster sibili
umnumzana Sifanjani Moyo oyisakhamuzi efulunywe avoke e-Insiza South uthi ukwanda kwabantu ezigabeni lasemaplazini sekudala ukutshabalala kwamadlelo
zicakile inkomo zesabeka njalo namadlelo aphelile abantu lokhu besakha begcwala indawo yonke amadlelo yakhela emadlelweni so ngakwethi amadlelo lokhu esiwayiveda akusele amadlelo lalabo esasithi sisuke siyelagisa khona esikhathi sendlala endaweni ezinjengabonyezi emapulazini eshamba ngapha sokwahlala abantu akusavumi njengakuqala esasive sijale ukukwenza
uphinde wathi kuyadingeka ukuthi uhulumende ancedise izakhamizi ngesikuba ngoba sile ntengo ephezulu
isimo sibi lokuthi hhayi angazi lami lokuthi uhulumende ngathi ancedise ngani khona lapho kumbe singathi anika abantu istokfidi kumba faka ama-points athenga istokfidi laba abantu abazabe thenga khona maybe nge-cheap price yikho mhlawumbe umlando engawufaka uhulumende ngoba izulu alikho
umnumzana Butler Nkala oyisakhamuzi esiliko ematshetsheni eGwanda North ujemangeni wabo bakhala la ngemikhaza
lo nyaka inkomo zalapha ematshetsheni hayi zinhle iningi lazo ezindala zicakile amanzi izulu liphangisile ukuna akhona laphana lalaphayana amahlamvu ezihlahla sehlumile hayi kuya kuhle kakhulu uhulumende angasincedisa ngedibha imikhaza lo nyaka eminingi kakhulu yikho nje angasincedisa ngakho
abogata lwezokulima ezansi emandebeleni bathi nakenye kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingamathumi amabili lanhlanu 25,758 iningi lazo e-Bed Bridge ngenxa yokusilela kwamadlelo kane lamanzi kubangelwa ungani kuhle kwezulu asizweni umbono kamnumzana Themba Nkosi Moyo oyisakhamuzi emagedleni eGwanda North ngalolu daba
amazi ayabekamba okungangokuthi alukana sidamadamu ayaneleyo besingathola uncedo kakhulu besilakho ukubamba kumbe ukuvuna amanzi ngesikhathi esidlulileyo kuhluphile kakhulu endaweni yemagedleni edamule irrigation yemahlulumohle inkomo zinamathele kabuhlungu okuzwisa usizi phose abantu abalele zinkomo ezingu-18 kumbe ukwedlula basele bangasela lutho
izanuse zomumo omkhathi zithi zikhangelele ukuthi kube lezulu elilingeneyo lonyaka ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani esilwela ilungelo loluntu. Asizweni ngemisebenzi yakhe.
Mina inhlanganiso okuthiwa International Connection egoqela umhlaba wonke nje jikelele. Ngalapha kumzikomzini okithengiwe Bradford. Ngiyasebenza labonkosikazi ababe bebalekile ku-human violence. Kwesinye isikhathi siyahamba sibathole bengela lapho okulala, abanye babezithwele bengala lapho akulala kungela furniture ngoba kuyabanda kule ndawo. So siyabancedisa ngempahla, ngezigqoko, ngengubo, ngokudla, umsebenzi engiwenza ukulapha kule Brithani. Abasekhaya engibancedisa abaningi, ngiyancedisa abantwana i-school fees. Okwakathesi okwamanjena ngincedisa umama wanzalayo, nguye engimncedisayo ngoba sonke nomama kufanele sikhumbule omama abasizalayo ngoba sinakha nje kuyibo omama. So okwamanjena ngiyayakhela umama indlu, ngimgebhela lesibhorane uthabele amanzi ahlale kahle. Kunjalo ngincedisa labanye abafela kwazi ngoba siyazi ukuthi baningi abantu abashonayo beshona ngomkhuhlane we-AIDS. Basala bafikela abafalakazi belabantwana. Ngiyancedisa ngezicathulo, ukubathengela izicathulo ezikolo abantwana ukuthi behambe begqoke izicathulo.
Uzithola ngaphi impahla lezi?
Umfundisi lapha eBrithani, abantu bayadonetha. Bayadonetha izinto benisengizithumele e-Africa. Nikeza abantu la, so ziyabe zidonethiwe. Amangisa adonetha ayibadonetha. Ibandla endikhokhela iZimbabwean Community Group. Silapho-ke siyaqoqa izimali. Sincedisa abantu laba befelwe ekhaya. Abantu bayanikela, sibili bayanikela. Siqoqanisa imali sithumezele abahlangene ekhaya ngoba nxa lwana oshoneleyo abantu besiza bezomkhalela kuyafanele ukuthi abantu bebuye abanikeze okunye kokudla. So siyabe sizama ukuthi sincedise. Kwesinye isikhathi abanye babeshiya izingane sizame khona ukuthi singancedisa sikwasikaneso sikuncedisa but abantu bayapha.
Ekhaya siyabona ukuthi kuningi okuswelakalayo okufana lamanzi lokunye. Liphathisa ngani?
Silusizi kakhulu ngokwenzakala ekhaya ngoba thina napha amanzi silawo but ukuthi abantu bayaswela amanzi okunatha belayinele amanzi esibhoraneni behlala amalanga bengala manzi kulusizi kakhulu. IZimbabwe ube kulilizwe elihle kakhulu thina sikhulu. Xhumana siyaxhumana bakhona abanye ase uyabhadala imali lapha abantu bedeliva igrosa lekhaya. Mina yami igrosa lingithenga nganika omunye e-South Africa nganika abanye abangani bami e-South Africa bengithengele ihambe kumama. So siyazama ukuthi sincedise ukuthi njani abazali babe bevalele ezindlini bengavunyeki ukuthi behambe kodwa bebe lokudla ngoba bona bayenelisi ukuthi bephume beyezidingela. So kulezinhlanganiso ezincedayo ukuthi bebambane labantu ababe belakho ukudla bakuthengisayo. Nalapha sibe sesifaka izimali, sesifaka izimali kobo-World Remit, kobo-Mkuru, imali sihamba kulwana omunye lwana ngale sebedelivela. Ababe lama-business la uyafaka imali la ukudla.
Kulokuhlukuluzana na ezindlini elihlangana lakho njalo ukuxwayisa abantu lokho okwe-counseling kuyasebenza yini?
Ukuhlukuluzana kunenge ezindlini. Ikathesi corona, kule corona le ngoba isikhathi esiningi umama ubesiye emsebenzini ubabe emsebenzini abantwana besikolo. Kathesi nxa bonke bekhona endlini bengazake behlale bonke bagcina sebedakeni. Ngalesi sikhathi se-corona sibone kule increase yokuhlukuluzana kwabomama labobaba. Kwesinye isikhathi abanye abazali labo babe betshaya abantwana lokhuyana okunzima kumbe ubaba setshaya umama itshaye konke labantwana. Esikwenzayo ukuthi nxa i-government iyabasusa enxa yebanika indlu, thina esikwenzayo siyabancedisa ngempahla, ngokudla, la ngokubakhuthaza i-counseling. Ukuxwayisa abantu kuyasebenza. Imitshado eminingi iyachitheka kumba abantwana abaningi baba ngamahlongandlebe ngoba kuselabo anti ababaxwayisayo. Ukuxwayisa kuyasebenza. Ungaze umuntu engani kakulaleli but kusasuza cabanga ikuthi kathesi sesingosima yedwa akulamuntu ongixwayisayo. Ngenza okusekhanda lami but omunye umuntu engabuye ethi hayi imbona yani lapha madlamini okucabangayo uyalahleka. Lami ngizahamba ngikhanti kodwa ubeqinisile. Yinto umhlaba jikelele ususiwa ngoba akusela muntu olesikhathi sokuthi exwayise omunye umuntu.
Lo ngunkosazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esihlala eBrithani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe isizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Yeah. ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba igama ngontungami linkomo namhlanje sixoxa lomhlabeleli kamasikandi ohlala eGwanda uProsper Ndlovu yena ohamba ngegama lokuthi ithosa elisha Undlovu lithwasa elisha mpela kwezomculo ngoba leli lidlalade lakhe lakuqala lile ngoma ezilitshumi lantathu njalo isihloko salo sithi kukushesha kwenqama nango undlovu ezethula
Ngiyathanda ukubingelela kakhulu abalaleli bomsakazo nabalandeli bomculo nabo bonke abalandeli bethwasa elisha umhlaba wonke jikelele. Ngizalwa enqameni eWilongi. Ngiqale ukucula ngo-2016 ikho lapho esifike khona emculweni sikumbabazane brothers. Sase siphuma kumbabazane brothers sazimela sodwa eqenjini elithi ithwasa elisha.
Ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi xenophobia. Zinhle machichi kanye lale ethi abafana bakamzilikazi ukuthenga idlalade lakho Ndlovu uba ngalithola njani
siyatholakala unombolo ze WhatsApp ezithi 0785016161 nizophinda njalo 0785016161 24/7 isikhathi sonke noma inini ungafona sikhona lapha eGwanda naseBulawayo na ku Facebook siyatholakala ku Facebook page ethi ithwasa elisha na ku YouTube na ku Instagram siyatholakala egameni elithi ithwasa elisha
Yiwapi amazwi ongawachiyela abalandeli?
Siyabonga kakhulu ngendlela elisamukele ngayo emculweni nendlela elithinge ngayo umculo wethu idlala lokuqala. Lokho kusinikeza amandla ukuba nathi sikwazi ukusebenza sisiya phambili. Kwasinikeza amandla ukuthi sikwazi ukuphinda simphekele elinye idlalade. Engiyethembisa ukuthi ngizokuthokozela kakhulu.
Undlovu uthi lelo dlalade lizaphuma ngompalakazi liphuma ke enkundleni ithwasa elisha ngale
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umzimba kamufi obengumhlabeleli olodoma umgcini Calvin Hliziyo obhubhe ngesonto edluleyo ubhodabhodisiwe namhla edolobheni lakoBulawayo. Ngaphambilini kokungcwatshwa kwakhe kusasa ukwathi usibonisiwe sitholewe iyasa osanda ukubhubha yena ungcwatshwe namuhla. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngise Washington DC.